Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 2 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lambili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe izolo bebalutshwana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla, abantu bekhuthazwa ukuthi bayebhalisa ngobunengi. Amabandla ezombusazwe aqinisa inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amabili 185 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-3,894, kuthi abahlatshwe esibili bangu-4,145, abahlatshwe esithathu bona bangu-2,334, asebebulewe ilomkhuhlane bonke sebengu-5,350, kuthi abalawo sikhuluma nje bangu-4,725. Ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus sokubangele ukuthi amabandla ezombusazwe aqinise imikhankaso yawo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Amabandla la asehle ekhankasela njalo ukhetho lwelizwe lonke oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda, uthi bazanqoba ngoba bethola usekelo oluningi.
Kule nkulungwane lezinkulungwane zabantu abajoyina i-Citizen Coalition for Change, CC, le city yilo ibandla edebelimelele njalo balobufakazi obukhulu ukuthi singabona i-ruling party ixotshana le-opposition party yiyo emqoka. Asiphi imbali ukuthi uSmith ngesikhathi se-EDI wayexotshana lobaba uDr Joshua Nkomo ne-Rest in Peace ne-TF Zapu ngenxa yokuthi yiyo eyayimupha ukungalali ebusuku emenza uSmith ephanike. Yikho lakhathesi uZulu phela olembali sebonile ukuthi izikhothamathe namanye ama-political party nabangani bezanu. Yikho ke eyethu le ethungamela ngo-Advocate Chamisa i-Civil Coalition for Change sokukhanya ngani silimelane emngceleni nezanu, sokukhanya ngani ligundwane lomagidi ngenxa yokuthi yiyo iphathi esemqoka eneyilabantu. Sesibe le statistics esivela kuma province wonke, Manicaland, Masingo, Bulawayo, Harare, Mashonaland West, Mashonaland Central, Midlands, Mashonaland West, Bulawayo, Matabeleland South, Matabeleland North, hachi bantu. Abantu baphonguthi si bayathokoza. Abathokozela ibizo, bathokozela i-principle, i-values.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi uchamisa lebandla lakhe bayazikhohlisa.
It is true, tell you that ZANU-PF has never lost any by-election, including me in a ninja pro that young god. So as we want to by election, I lose and I'm cleansing or whatever so 10. And once we want to have so roof, let's have a so we won't die. I'm a lover who have given them a chance, especially my child lover. They want a chance over 21 years. Instead they've made it worse and worse and worse. I'm a council, they've gone to the dogs. So I want to say of lamas like this. There are some men's one about the tell us so
isiyake sibone abanye beloba kumaphephandaba lapha la kumisakazo besithi kulokulwisana okukhona phakathi kukamongameli Mnangagwa lo msekeli wakhe uBabu Chiwenga. Kwenzakala
kodwa wena shuwa unje sibili usongabona bona belisa na yini. Usubabonela nengi behamba bonke, beaddressa bonke, kuqala ukuaddressa uBaba uChiwenga njengo vice president, abe nguye ointroducer upresident uMnanga. So ulakulaphana wawabona yena ngokwakhe ngomlomo wakhe, yikade ngikhuluma ngayo naleyana yokuthi lina njengenkathelo zindaba lilakho inverbatim. Yena uBaba uChiwenga ngokwakhe ekhuluma futhi esithi khona into enhle eliyenza le umuntu kuyosichamba laye 2023 and even nxa kusenza wazi wasuggesta into esikwazi thona asisayithakazele. Leli thina lapho tona umuntu abe yi-life president angithi kodwa wazakhuma tona singamenza sisitshintshe ngoba sile majority parliament sitshintshe umthetho okutona right ngangcona hlabe ngu-life president waye kutho lokwana nje ebonisela uthando alalo ngo-president wakhe yalo engubhosi wakhe. So ukuthi abantu laba bazundana-ke kuvela ngaphi uyadinga uswele esindi yikho phela khona kwana utona imean sokwangaka abantu ku-social media uzotona lowo usefile yena umuntu ephila lowo usefile yena umuntu ephila. Ngiyakhumbula lo baba umgaba wazwahle wathi ah sengize ngahamba ngavuka ukudlula uJesu ngokwakhe.
Kuyiwa nje kukhetho kuyini elizahamba likuphethe ebantwini esingathi ngama-achievements elizahamba lawo ebantwini lithi khangelani ukuthi sesenzeni from i-last election ngo-2018 kungoba abanye bayakhala ikakhulu ngomnotho bathi hayi into kazimanga kuhle.
Sokufumbete sibili usemqokeni infrastructural development sibona uhulumende since engenile ngo-2018 amadamu aseyakhiwe lapha ayamangalisa kwala le gwayisha ngani dam liyana yaqhazola 1912 ngabelungu behlule ukwenza anything kodwa ikhangela ke ukuthi isithingaphi yona lani dam kuphela izokuthi amanzi agcwale lapha kubulawayo singasabi le problem yamanzi esiyibonayo kathesi kuzaba le ngane ezizalinga from gwayi kuzofika lapha kubulawayo i-greenfield yonke leyana konke sikuthwele khonokwana ukhangele le migwaqo iyalungiswa even kulapha kobulawayo kule migwaqo eminingi uma siye public drive lana sikhuma ngayo njeyana ulungisiwe nguhulumende not yi-council nguhulumende owezanu-P F ngoba into le ngifuna ukuyicaca every time nxa into inhle bayesithi hayi i-separate zanu-P F lohulumende but kungaba le nkembi bayesithi hayi ihulumende kazanu-P F. So lalokho kuhle siza kuclaima lathi sishaye umpululu ngakho.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazombangazwa ngokuthiyana ngoba siyabona ukuthi ukhaya ungathi kule sokuqalisa ukubana baphithizele bezama ukuthi bakhulumisane labantu bedinga usekelo lwabantu kulawo ma-constituency kumbe ala kuma-ward abazaba la ma-election khona. Kodwa ikakhulu wakathi sokuma kusebuye segcekeni lapho kukhanya khona sibili kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa ikakhulu ngapha social media. Kulapho nale sinazela khona i-electronic media yasebenza sibili kakhulu. Abantu kulapho abaphosa khona indlela eziningi zokuthi bakhankase batshengisa ukuthi hayi wami ngoyesimfisa ngulo nangumuntu nangumuntu abanye beletha labo esingathina ngama-profile abo labo beletha esingathina indlela abazidingisa ngayo ebantwini. So ke khonoko siyakunanzela ukuthi kuyenzakala. Kodwa siyezwa njalo ukuthi lanxa singakakuboni ukuthi ansebenziyane emahholi kumbe abiziyana kuma-stadium kodwa kukhanya ngathi kuningi okuningi okwenzakala behind scenes. Endileqiniso lokuthi siyabona limpela sonke esikhangeleleyo njengoba sokhitshele imigoqo ebikhona nginekeza abantu bazakalisa ukuthi babonakale bagijime ngoba vele kulilungelo labo ukuthi nxa siya kukhetho omnye lomuntu ofisa ukuba nangene kumbe leyo political party efisa abantu babo bangene ilomlando ukuthi ithengise abantu babo lalo abantu babonakale abazithengisa ebantwini so ke ngokunjalo siyakunazela ukuthi nxa usuka kulimpela sonke siyabambile kuyabe sokusheshwa ikakhulu kuze nezondawo ezamawadi lapho kuzabe kulokhetho khona esingakutsho ukuthi nxa lokho kusenzakala sicela nje ukuthi abantu sikhasi kwenzeni ngokuzwisisana sihloniphele imithetho
manje nxa ukhangele ubono ngani abantu bazakhankasa bekhululekile na
nxa sinanzela lolu khetho siyakilo lalinyanga ezayo olukamatshi lwama-by election nxa ngokunanzela kwami ngibona ungathi hayi lolu khetho luzaba lokuthula asilo khetho oluzaba lodlakela siyakwazi isikhathi esiningi ukuthi kuyakube lokuthiselana abanye abantu baba le mbuthano besiba lamarali bavalelwe ikakhulu laba be-opposition sinanzela ukuthi ibandla elibusa le-ZANU PF ijwayele ukuthi libe le mthetho eliyifakayo kusetshenziswe ngxenye yamapholisa ukuthi hayi umhlangano olingawukliye kuyenzakala lokho kodwa engxenye walesi sikhathi ngibona ungathi udlame lokuthi abantu baye lokuchayana kuzehla kuye phansi kungani ngikufa ngaleyo ndlela nginanzeli i-by election leyi i-ZANU PF ifake ngabomo kuyindlela yokuthi bake babone ukuthi kambe balosisekelo olunjani ebantwini basalosisekelo yini ebantwini ukwenzela ukuthi balungiselele ukuthi bancijise iy'ngqamu zabo zokuthi kubuye umnyaka ozayo kulapho abazathi bahlasele khona so ke ngibona ngathi ngokunjalo akusoze kube lohlupho lodlame ngibona ngathi bazazama ukuthi babe lokubekezela bazama ukuthulathula bengacokozeli kakhulu kodwa ke khona okusingakhohlwa futhi ukuthi i-ZANU PF ayiqala isilokho siyakhumbula kwayolale referendum sathi futhi sisiya ngale kwe-election baqala nge-referendum and i-referendum esitshengisa abantu ababafuni bahle balungiselela baqalisa ukuba le ndlela ezithiyeneyo so ngokufananayo angiboni ukuthi balodlakela i-ZANU PF izaba le ndlela zokukhangela ukuthi laba singenza njani ukuthi sibone kambe sale support ini kwenzela ukuthi balungiselele u-23 esingakutsho kodwa lathi ukuthi njengabantu i-regardless ye-political party oyi-supportayo sicela ukuthi nxa senza imikhankaso leyo singacabani ungabi lo muntu otshaya omnye umuntu ungabi lo muntu othisela omnye umuntu ungabi le mpahla zabantu ezitshiswayo asihlonipheni abantu bazikhethele umuntu abamfunayo yikho esikukhangeleyo thina njengezakhamizi
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration oluqale izolo kulabantu abalutshwana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla inhlanganiso ezizimeleyo zithi zidangele ngobulutshwana babantu ababhalise izolo ngokunjalo zikhuthaza abantu ukuthi baphume ngobunengi bayebhalisa ukuze benelise ukuvota kukhetho luka-2023 nansi isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DBT
sizabe sifocusa ikakhulu kuma-constituencies lawa alenani elilutshwana elibhalise ukuvota esithi ngesikhiwa ama-constituencies anga-affectwa i-delimitation process ukuqunywa kwama-constituency based on ama-numbers of registered voters so sikhangele kakhulu ompopho maphelandaba onjube lobhengula labo magwegwe yibe esibakhuthalela kakhulu labo ntumbane makhandeni ukuthi yikho kulenani elilutshwane labantu abaregistered ukuvota so yikho esikhuthaza khona kusasa ama-teams ethu abengena kuma-constituencies wona la ngu-4 sikhuluma ngama-residents sikhuluma ngabomama sikhuluma ngabantu abatsha sikhuthazana ukuvota sihamba simemezela ngezimota ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bavote ngoba sibona ukuthi kungcono ukuthi sexoxisana labantu kulokuthi sibe silonke sikhuluma sikuma-platforms anjengabo social media so i-social media yethu siyisebenzisa ukuthi sazise abantu ukuthi senzani gabeni lapho esikhona njalo eMath North laseMath South sizaba nama organizations asebenza endaweni zona lezi abe khuthaza njalo abantu ukuthi babhalise ukuvota so yesukukhangelele ukuthi uhlelo lolu lusincedise ukuthi sibone ukuthi inani labantu abangabhalisa ukuvota lingaba linganani njalo siqhubekela phambili sincedisana la izek ukuthi abantu bengabuye lemuva bengabhalisanga
kuyini elingakukhuthaza kungaba nguhulumende iZimbabwe Electoral Commission kumbe uzulu jikelele
Inkuthazo enkulu kakhulu ukuthi iregistry office bakithi kayisincedise ngoku-decentralize ukuthi abantu abasha bathole izithupha. Ngikhuluma nje namhlanje besemsithe laphana ngo-5 ntambama. Sibona abantu abasha sebelayinile kwampani efensini egedini lakomsithe libemelele ukuthi bazame ukuthatha izithupha kusasa. So andiyabona ukuthi i-situation yakhona is hard ukuthi abantu bathole izithupha, kodwa isithupha yiso sifunwa nguZeki ukuthi umuntu abhalise ukuvota. So inkuthazo esilayo ukuthi iZeki ngabe ingasixhasa, i-registry office ngabe ingasixhasa ukuthi iprocess le ingabe iprocess nje. Siyakhuthaza njalo abalama IDs ukuthi babhalise ukuvota ngesiphangiphangi, kwenzeka ukuthi ngamalanga okuqala kunje so abantu bebhalise ngobuningi babo besiyaphambili. Njalo thina esikutshoyo ukuthi khona njengama-organization asishiyeneyo sesikhangelele ukuthi khona kusasa sigcwale sisabalale iBulawayo yonke sincedisana laZeki ukuthi abantu babhalise ukuvota. Ababe lesihlangane lenhlupho ezijeneyo ningasikontakta nje ekhaya vote kuma-social media platforms ethu. Namhlanje sincedisa abathathu ade bengela ama-proof of residence ngoba u-commissioner of oath bengekho ku-registration center. Inkuthazo esilayo kwenze ukuthi imilayezo ehambayo kuma-communities ungabi ukuthi umuntu ncaye engasakwanisanga ukubhalisa ngenxa yokuthi uhlangane lohlupho oluthile ebesefika esetshela abanye ukuthi hhayi ngehlulekile ukubhalisa ngenxa yalokhu lalo khona okwenza ukuthi abanye abantu bebe discouraged. So nje ekhaya vote sifuna ukuthi sime labantu sincipancedise ukuthi babhalise ukuvota.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi ngomanyana okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi oekhaya vote 2023. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ukwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kulakho ukubangela ukuthi eleZimbabwe lilahle njalo imali yalo kusetshenziswe idola leMelika kuphela. Ikroniko ithi uhulumende usesungule uhlelo lokuqhantsha ababalisi abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 phambilini kokuvulwa kwezikolo neviki ezayo. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Ah, matukanduna, mabuyani matukanduna. Nkomo ndo kubuyisa nezikalanga munjani. Mindika madlambuzi yondini wakankomo. Ndohana kwazikwazwa ndileleka nawe ku studio 7. Tivoka nehingwa unothama gamulangu ndileleka nezikalanga. Kwamunozwagwa kwamunobva kumakanga ndikovokwa ndinobva kumachingi. Handina kunjinjinji ndi hadise ulemo kwataka senga papa isiwa kalanga muhango iye inubusiwa ni vanu vanubwa kuno buda huwa imi ndi lebe gandhi jalo dokumbila nditi ya zene vanu waka nkwedu aluwa avanti wakiti vesazi okwa sesela nesikati se kukura onji amboni sibili kukuti umsindo o wabakona nesikati se Tumpani, nesikhathi seGugurawundi, abantu bakithi bengasaziqeqekulanga bathiyana labantu beMpumalanga ababandlulule thina kusukisela ngaleso sikhathi kuze kuzokuba namuhla. Angiboni sibili kokuthi noma kuthiwa kwaba le unity singabanye esasikhangele kokuthi unity ayila ncedo lapha eZimbabwe. Waze wafa oSidney Malunga bevoyisa besela ilizwi lokuthi agula mpumela yeunithi la eZimbabwe. Yiko kathesi ngibona kuvulekile konke umuntu osemathebeleleni ukuthi amanxeba eGugurawundi angake eqedwe kukhulumisana. Thina abanye sikukhangele ukuthi kuphele umsindo yokokuthi siyehlukane labantu beMpumalanga, yokokuthi siphumule ukukhuluma, yokokuthi siphumule ukukhombana ngomuntu.
Hello, hello, Studio 7. Ngizaqala ukubingelela abasakazi nje bonke. Hayi, nami ngiyaphila. Ngincubo okukhulumayo la lapha Francis Town. Hayi mina bengithi ke hey laba ama opposition laba basekhaya laba haya. Yazi bonke nje bayafanana. Ngoba ubona yazi laba abantu ukuthi ubona bagijimisa izikhundla zabo abanakekeli abantu ukuthi bafuna ukuphuma lana. Ngabe kade bekwazi ukuthi bafuna ukuthi bebuse ngabe ngabaqhamukani kangaka. Ngoba kube ngulona esiqhamukanye nomunye, kube ngulona esiqhamukane nomunye. Kambe bangawina, angeze bawina. Ngabe bafuna ukuwina, ngabe bayahlangana bonke ama-opposition la asekhaya. Kade bengaphuma le something. Manje uma behlukana so akukho nje neyi-one ezaphuma lolutho.
Siyabonga ukuguquka kwezizwe le party elandela uChamisa. Kodwa ke ngicela ukufayisa kumbe ukubonisa isabelo seBulawayo, isabelo seMaxound, isabelo seMatinoli. Aluba sidinga abantu bokungena kuma-positions lawa awuvotela, siyacela bakithi sikhangele hlangothi lonilolo labantu besiNdebeleni kule region yamaNdebele. Kuba uhlupho esihlangana lalo yikuthi sesiloku esabele kakhulu isabelo sakithi, abantu bakithi sebebandezele kakhulu, sebencindezele kakhulu emsebenzini, ama-opportunities of employment, ama-opportunities of other things that benefit in their in our lives are being taken away by abantu bangale. Njalo nje siyananzelela sisuka kathana bathandekayo, ungakhangela abantu laba sengingananzelela laku-social media balama-groups ali-athi khona let's fulfill the agenda yokuthi they must take all the positions everywhere, especially emathebeleni. Bayefika bathathe bakhona ke emingeti ukuthatha bahlale bancindezele abantu. Abantu besiNdebeleni bafuna ukubafaka egibhidi babe ngabufarwa nje.
Ya siyalibingelela lonke basazi beStudio 7 labalaleli. Yalibingelela lonke sithi njani impilo. Hayi mina ngiphilile, okukhuluma ngomgcini Dladla ozalela uPane Mzula. Hayi lapho eZimbabwe thina esayidinethi yamaNdebele ngokuthi asibambana. Uzabona umuntu efuna ukuvotela ibandla noma imhlobo kodwa yena ishiyelelaphi. Sizavuka njani maNdebele? Kumele sibambaneni sonke sivotele ibandla lamaNdebele, sishiyene amabandla amashona. Akwethu sesidiniwe thina, sesidinwe kakhulu ngokusa ngokuncindezelwa ngamashona bantu benkosi. Data ke sivusene amakhanda sivotele amaphathi omhlobo wakithi.
Sanibonani lonke balaleli labasakazi, ngomkhulu uMusa ngiyalibingelela lonke. Ngithi ngani ngiyayiphilela inkosi, njengoba inkosi yasithanda yaze yasinikelela ngendodana ayizelwe yoduka isifele esiphambanweni. Inkosi yasithanda kathi siyithandile. Malidazi, amabandla wonke engasoze ngwatsho kakhulu ngapha kwelakithi esiNdebeleni nga silezwaphu kwasibangilizwe sile MRP kwababomoyo, sizoba MDCT kamama udokotela uKhuphi, amabandla amakhulu. Bese sibisa ke futhi elinye ibandla esingalinanzeleliyo kuphela ukuthi ke lilomvutho ongakanani, ibandla elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, libandla elilamandla amakhulu. Bengithi ngakuthiwa phakathi kwesikhathi kungakafika ama-election like lihlolisise amaphutha asuka bekhona uma-election laphana, lokuthi sidliwa njani, lokuthi lidliwa njani, liwabone ukuthi ukwenza sidliwe yilokhu lalokhu lalokhu, liwe selingahlanganela libe yinyandanye phakathi kwesikhathi, libeke imbono yenu, liwe seliphuma le ansa yokuthi nxa singahlanganela sinqobe sizasebenza kanje 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 kanje. Kulula ukuphakamisa into libaningi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umanyano we-ECOWAS ususole ibutho ngokuzama njalo ukugenqula uhulumende weleGuinea-Bissau izolo. Lokhu ngokwesibili ukuthi kwenzakale phakathi kwamalanga ambalwa. Lo hulumende ngowebutho ongene ngokugenqula umongameli ngozifandlela. Lomsakazo uthi njalo kufe abantu abalichumi ekulwisaneni phakathi kwamacele atshiyeneyo kweleSomalia izolo. Singene kudaba lweMelika. Umkhokheli webandla eliphikisayo elama Republicans eParliamente, umnumzana Mitch McConnell, uthi kavumelani lamazwi kamnumzana Donald Trump awukuthi izigwebo eziphiwa abasekeli bakaTrump abahlasela iParliamente nyakenye kumele zehliswe. Abasekeli baka Trump laba babangela uhlakela eCongress mhlaka 6 ngosibandlela bezama ukuvimba ukungena embusweni kukamnumzana Joe Biden ngemva kokunqoba uTrump. Ekhuluma ngempela sonto uTrump uthe engancintisa abe ngumongameli njalo ulakho ukwehlisa kumbe ukwesula lezi zigwebo. Kodwa uMcConnell uthi abasekeli bakaTrump laba bephula umthetho. Ngokunjalo uthi kumele babike ngokugcweleyo. Ngokubika kwephephandaba leThe Hill, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Indaba le igudla isisekelo sombuso weAmerica. Khona okutshoyo sibili inkulumo kaSenator McCollin ongiyomhlonitshwa wama-Republicans lapha kuSenate lo mongameli uTrump. Bonke bebe dlephana nje sibili njalo lokho kakhuphe lo monzoro esiwubonayo. Into ekhona ngomo ukuthi isisekelo sombuso weMelika sona siyatsho sibili ukuthi umongameli omutsha nxa engena kumele engene kuhle kungeladlakela, kuqhutshelwane kuhle kungeladlakela. Sitsho njalo isisekelo sombuso weMelika. So ngendlela okwenzakala ngayo ngaleliyana ilanga siyabona ukuthi azange kube njalo, and kwafa amapolice amaningi, kwaba yimpi sibili enzima kakhulu. So lokho kuyazondisa lawa ama-Republicans ngoba lokhu kutshengisa kakhulu ukuthi ama-Americans ngazi bexabane njani nxa sokufika ekuthini kuyahlonitshwa isisekelo sombuso. Bonke bayahlangana sibili bekubone ngandlela yinye. Angazi ukuthi ngathi ekhaya thina sinjalo yini ukuthi i-opposition le-ruling party isisekelo sakithi bayasibona ngendlela efanayo yini nsuku zonke, futhi ngoba kumele kube njalo. So yinto ekhona lapho ukuthi kwafa abantu, and kuyabazondisa ukuthi umongameli uTrump engathi abantu laba bekhithwe masinyane.
UTrump njengoba khanya efuna ukuncintisa kukhetho oluzayo, ubona ama-Republicans emvumela yini? Ubona bemupha lelo thuba lokuthi ancintise ebamele?
Amangamavi mnumzana Nkomo, umongameli uTrump ama-Republican supporters bayamthanda sivili. Abalandeli bama-Republican sivili bamthanda okuzwayo, okungakhe thelezwayo. Akuchiyananga lakho khonoke sikubone ekhaya kuthiwa ngapinde kangene, sesiphomba ukubona nje imbali elithanga, siphomba ukuthangaza nje everywhere eZimbabwe. Kunjalo lakho kuma-Republicans bayamthanda sivili uTrump.
Umnumzana Muzobanzi Ncube udabuka esilobela kokapu kodwa uhlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili 12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. uhlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe izolo kulabantu abalutshana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla. Uzulu ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobunengi. Amabandla ezombusazwe aqinisa inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.